situation yamalungelo eZimbabwe abantu eZimbabwe iqala ngesikhathi kusabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusabusa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hatshi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sibone behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo kubelo sokuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba le-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa, adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights, ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. Kungabe-ke kuyukuthi-ke njengokwazi kwethu okwakudala ukuthi mhlawumbe-ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale laba, nxa kuwukuthi nakathi esikhekho engakwenzi kuyabe kufana nokuthi-ke uyahlukuluza amalungelo abantu, ngoba umthetho wendaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale, kuyabe kufana ukuthi kabhadale. So nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi kwe amalungelo akho ahlukuluziwe. Lokhu ababekwenzi-ke ngesilungu kuthiwa yi-smoke screen, babesenzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele, kodwa kungasange kube nabantu abahlawuliweyo. Singathaya-ke izandla kumbe sithaya ihlombe nxa kuyukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababenike lokho kuhlawula umthethwandaba.
Ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo?
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa nanxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na. Ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa, kumbe ngithi iministry yabo yezohlawuliswa. Ngibona ngani lo uyabe ekhokhela leyo ministry uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa, sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatomu njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabefanele ukuthi bakwenze, benze okusemthethweni na. Ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa, ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe, amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu, ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu, ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-exposed ebantwini abayizikliwi, abantwini abatshontshayo, abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame. So nxa kungumsebenzi wabo lowo, kufanele ukuthi sikubone besiba naloko okuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho. Kodwa nxa singababoni bekuvikela, kutho ukuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe senza umsebenzi ongafakanga bawenza.